Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtoka zomu hle ola mugela emoyeni ngolwesi nemsaka 1 kumavasa 2021 ngontunga milinkumo endabeni zekuseni lamhlanje
kumacala lawa omabili ilinye icala linye ngalinye lithwala isigwebo eseminyaka engamachumi ejele
Osakulayo MDC Alliance umnumzana makomborero aruzivishe ulako ukupika okweminyaka engamachumi amabili ngemva kokufunyana elecala lokuphehla udlakela izolo
abantwana labo kungumthetho walelilizwe ukuthi kumele bafundiswe ngolimi lwangekhaya lokuthiwa mother tongue
lo lonke lohlupha udaba lwababa lisi abafundisa emathebelelendi kodwa bengenelisi ukukhuluma isindebele lezinye indimi zakulumango kubhubhe ababili ngecoronavirus kuleli izolo zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela Kube abantu ababili ne-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamachumi amabili lane belomkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasebefunyenwe belawo selokhe ufike kuleli laya kunkulungwane ezingamachumi edlula amathathu 36,889. Asebe bubhile behlula inkulungwane elamakhulu amahlanu 1523 inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane likhwelela yaku 76,995 ngemva kokuhlatshwa kwabangu 4,051 izolo Asebehlatshwe esibili bakhwele baya ku 14,885 ngemva kokuhlatshwa kwaba ngu 1,963. Osakhulayo MDC Alliance umnumzana makomborero aruzivishe olilunga le national executive yaleli bandla ufunyanwe yinkantolo kamantshi elecala lokuphehla udlakela lelokulwisana lamapholisa izolo uaruzivishe ubhekane lamanye njalo amacala angakathoniswa okwamanje usemelele ukugwetshwa sibuze iqweta lakhe umnumzana khosamncube ukuthi ubhekane lesigwebo esinganani
kumacala lawa omabili ilinye icala linye ngalinye lithwala isigwebo eseminyaka engamachumi ejele kukhona futhi ukuthi inkundla ingakhona ukuthi ithi kabhadale ifayini so kunjalo ke ukuthi inkundla ingathi kabhadale ifayini kumbe imgwebe okweminyaka engu-10 for icala linye ngalinye kumbe ihlanganise ifayini lesigwebo sokuthi apike ejele
Amanye amacala akhe asemthethwandaba azaphathwa njani njalo likhangele ukuthi agwetshwe nini
kuthi ukuthi uyabe eseza gwetjwa ngeviki ezayo ngoba icala lidluliselwe phambili ukuthi liza ngena futhi mhla ka 6 April ngoba umtshutshisi ubethe yena usafuna ukuthi aqale akhangele ukuthi mhlawumbe ulamanye amacala aseke afunyanwa elawo yini siyazi ukuthi kulamanye amacala angathoniswa alokho esapending lawa gaga wakhangelwa nxa kukhangelwa ke kuyabe kukhangelwa amacala alama previous convictions khona lapha asefunyanwe khona ukuthi usele icala ayikhona lawa alokhu esapending.
Kuyini elizakwenza pho?
Okwakhathesi ke kulanto esiyabe singayenza, siyabe siyalindela ukuthi umanje aze ethule isigwebo sakhe bese sikhangelisisa kuhla ke sizulisela icala phambili, but okwakhathesi akulanto esingayenza kuze kufike isikhathi sokuthi usephiwe isigwebo.
Umnumzana Khosa Mncube, ligqwetha leZimbabwe Lawyers for Human Rights, njalo umela osakhulayo MDC Alliance, umnumzana Makomborero Aruzivishe. La nxa owake waba ngumeli wenkayi South edale lephalamende, umnumzana Abednego Bhebhe sithi uZulu walesi sigaba usekela iMDC Alliance ngobunengi, ibandla leMDC lithi akunjalo. Ubebe ungene ku-alliance ngeviki edluleyo ngemva kokuxotshwa ku-MDC nyakenye lapho ayengumqoqi wenhlelo zaleli bandla. Ubebe uthi abantu benkayi South abanengi basekela umbono wakhe wokuthi kuqiniswe i-alliance ngoba kuyiyo yodwa engakhupha iZANU-PF embusweni. Ngakho uthi uzasebenza nzima ahuke labo abaseleyo labo baye ku-MDC Alliance. Kodwa isikhulumeli se-MDC umnumzana Witness Dube uthi lokho ngeke kwenzeke.
Labo ke uBhebhe uzabathatha bonke, labo nxa beyimhambuma njengoBhebhe bazasiwa le bayesiwe le le lale ngubaba uBhebhe. Kodwa abantu esifine sikucelayo njenge-MDC ibandla labo elatshiwa nguTsvangirai likhona, umbutho lawo watshiwa owe-MDC Alliance watshiwa ngubaba uTsvangirai, kodwa wayevumelene nomuntu wonke ukubana inkokheli ye-MDC Alliance ivela kubandla le-MDC. Ngakho okwakhathesi lowo mkhokheli ngubaba uDouglas Monzora. Yikho lizabona ngokhetho olulandelayo abantu bonke abazabe bemelele i-MDC lalabo ababe ku-PDP abakhitshiweyo ephalamende bazangena bekuyena leyo alliance uMonzora ehambisa abe-MDC. Abakhokheli babo-PDP lamanye amabandla behambisa labo labo ababevele kumabandla abo.
Uthi ubaba uBhebhe galilasekelo enkayi South kanti lama structures vele galilawo njenge-MDC.
Inkulumo yenale yiyo sokumele itshengisele abantu ukuthi ubaba uBhebhe ungumuntu olobudlelwano obunzima kakhulu leqiniso, alikho nje duze la iqiniso. Uthe yena khathesi ngo-2018 encintisa ukubana abele idale laphalamende wathola amavoti angadlula inkulungwane ezintathu 3000. Lezo nkulungwane bezigaywa ngobani nxa kungela ama-structures?
Lithi kukhetho Dube lizangena li-MDC Alliance njani kanti i-MDC Alliance ingekachamisa yena elilwisana layo futhi?
Abanye bakhetha ukungabuyi kuleyo Congress, ababuyayo bakhetha ubaba uDouglas Monzora ukubana abe ngumkhokheli omutsha we-MDC. Oso usisho ukuthi ngokomthetho langesivumelwano samabandla nguye umongameli we-MDC Alliance. So isivumelwano lesi sasikuchaza sobala ukubana amalunga edale lephalamende noma engene engaphansi kwe-MDC Alliance akutsho ukuthi astetshiyane lamabandla awo wonawo angenisa ephalamende afana labo MDC, labo PDP, labo MDC ayikhokelwa nguNcube lamanye amabandla. Yikho okuvele khona ingxabano enkulu enze ukuthi abanye bazibakhitshwe ephalamende ngoba bese belwisa ibandla labo i-MDC.
Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli se-MDC. Sixoxe njalo loBhebhe sambuza ukuthi uthini ngamazwi e-MDC.
Angiselaso isikhathi sokuthi ngichithe ngiphendulana labantu be-MDC ngoba kusobala ukuthi injongo yabo ukuthi ke njengoba sesivele sesilungiselele ukuthi izana sesiyayikhipha enkayi sebebuya bezezama ukuthi basetshenziswe izana hayi thina enkayi singamandebele umvundlu tshaya lesikhundla lokho kuzazitsho ngo-2023 angidingi ukuthi ngitshone ngiphikisana labantu ngesilungu okuthiwa ngama-appendages ezana ngoba okundwisayo kathesi kumbe engilwa nakho mna enkayi yizana PF so anyone oyabe ephikisana lami enkayi uyabe yizana PF. Kumbe anyone uyabe phikisana labantu benkayi enkayi babe beyizana PF. Asisadingi ukuthi kube lo muhu wamabandla enkayi. Sizazama ngamandla wonke ukuthi wonke umuntu osenkayi azi ukuthi okungafuneka enkayi izana PF. So kanisadingi ukuthi ngishone mphendulana labantu beMDCT.
Uthi wena abantu kumele babambane phansi kwe-alliance. Kungani lokho kuqakathekile kakhulu kuwe?
Kuqakatheke kakhulu uDungamile ngoba injongo yokwenza i-alliance nxa wayesaphila uTsvangirai yayingeyokuthi wonke amabandla aphikisayo abuye abambane alwise iZANU PF. So ngikhuluma kakhulu ngoba ngiyazi ukuthi singazama ukuthi sifuqe ngamandla umsebenzi owaqaliswa ngubaba uTsvangirai engakafi ukuhlanganisa amabandla silwisa iZANU PF. Kusobala njalo kumqoka sizanqoba ngo-2023.
ABMDCT bathi bazancintisa ukhetho beyiMDC Alliance. Uthini ngalokho?
Khonoku abakwenza isitayela sezanu esitshengisa ukuthi kulokusebenzelana kuhle lezanu esitshengisa njalo ukuthi nxa besithi bazasebenza lezanu sebeqalisile bayakukonfirma ke ngakhona ukuthi bathi bazasebenzisa ibala elithi MDC Alliance ngoba bevele besebenza la izanu izanu ekulwisayo i-alliance efuna ukulwisana layo so njengoba i-alliance ifuna ukulwisana layo lo ofuna ukusebenza lezanu uzabe sebenza lezanu ngendlela zonke akudingi lo muntu ongayanga esikolo ukuthi akubone ukuthi amajaha lezintombi laba abathi bayi MDCT ngabantu asebesetshenziswa izanu ngoba izanu ingene ngekhulu asebekwenza lapha asebefuna ukuthi basebenze i MDCT ukuthi bangenele i opposition ngekhulu
umnumzana Petniko Pepe lilunga le MDC Alliance ibandla lezanu PF lona liyakulandula ukuthi lisebenza leMDCT. Udubo lwababalisi abangenelisi ukukhuluma indimi zemathebelelendi kodwa abafundisa izikolo zalesi sigaba luya phambili uhulumende sithi uphakathi kokudingisisa ngokuxotshwa kwababalisi abahlanu abakhuluma ulimi lwesishona eNkankezi Primary School. Umnumzana Taungana Ndoro obona ngokwethula kwembiko kugatsha lwezemfundo ephansi utshele iphephandaba leChronicle ukuthi iziphathamandla ezihlolisisa ngezemfundo esigabeni seyinsiza ziphakathi kokuphenya lolu daba njalo ziza kwazisa uhulumende impumela. Abazali babikwa yibo abathe ababalisi laba kumele baxotshwe. Nyakenye unkosikazi Sthembiso Nyoni omela inkayi North edale lephalamende njalo eyisiphathamandla seZanu PF watshela iStudio 7 ukuthi wangenela udaba olufanayo kulindawo ngoba umphathisikolo kanye lababalisi abayisishiyangalombili bonke babevela esigabeni seMaswingo njalo bengenelisi ukukhuluma isindebe le kodwa wathi akufanelanga bexotshwe kungela sisombululo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezemfundo umnumzana Thandeko Zintimkandla yena othi uhlupho lolu alutholakali ezikolo kuphela.
Abantwana labo kungumthetho waleli lizwe ukuthi kumele bafundiswe ngolimi lwangekhaya lokuthiwa yi-mother tongue. Ngakho uhulumende nalo wabeka lowo mthetho umthetho kumele abone ukuthi umthetho lo uyaqiniswa ngoba na umntwana kafundi lula nje phela umntwana so switch esemdulini kumele aqalele phansi kulokuthi ay concept building aqalise ukuzwisisa ukuthi ufunda kuyini efundiswa ikakhulu ngolimi lukanina ngoba nazikhona ezinye izinto ungaze ke uzichase ngesilungu ikakhulu nxa abantwana bebancinyane lanxa zingaba isilungu kumbe isayensi kumbe yini ziyabe zifuna umuntu owazi ulimi atsho ulimi kuphela kodwa la masiko abo abantwana ukwenzela ukuthi bakubambe lula lokufundiswayo yikudelela abanye abantu yikudelela ezinye izinti udelela ezinye izizwe babe sebezibona ukuthi ngabe ilizwe lonke likhuluma ulimi olulodwa kayisikho lokho vela kusoze kwenzakale
singathi uhlupho lwezindimi lolu lubahile yini ezigabeni zeMatabeleland
uyabona sithandekile eqinisweni sesikhuluma into eyiyo udubo lolu luvele lukhona yebo kambe nxa kukhulunywa kuthiwa i-tribalism 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 yokuthini abantu bekhuluma ngezinto ezibahluphayo ezibonakalayo namhlanje nje ngene kwenye indawo lapha kade kumele ngigeze khona izandla nathi jaha ngiyalibingelela mina ngesintu lingiphendula ngolunye ulimi oluthize ngithi wenzani ke khona buvela ngaphi waqamba khona le kubobhitha ukuthi kambe shwa akula muntu wakhonapha ongamanje emnyango abefafaza abantu ngomuthi lowo esipoliseni kangikhulumi kumbe kuse-VID use-CMED kuwamahhofisi kahulumende uze uhambe uye emakhaya labo abanye uyafica belincwadi ezivela ku-Ministry of Lands behlezi emakhaya bezikhulumela indimi ezingekho lapho kanti abalapha abakhuluma indimi zalapha abazalelwa lapha abankaba zabo zikule ndawo umhlaba bona bawufuni yini ezinye izigaba labo sobhuku asebevela ngengxenye abangayisibo bakithi abangabe bevela khona le emashonaland kwenziwa nguhulumende sibili ngoba nguye umele ukuthi abone ngeyingatsha zakhe ezehlukeneyo ukuthi abantu besigaba yibo abaphatha izinto kumbe inhlangothi ezithize ukwenzela ukubana abantu nxa befuna uncedo bangaze baba lobunzima bokuthi bazichasise uhulumende ungathi ulwehlelo lokuginya ezinye indimi lamasiko abantu kubi
Umnumzana Thandeko Zintimkanhla yingcwethi kwezemfundo. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi umphathi ntambo obona ngokwenzakala ezansi emaNdebeleni umnumzana Bednico Ncube sekhuthaze abantu ukuthi babhalisele ukuvota kukhetho luka-2023 inkundla yesayithi yona ithi ibandla lezaphu selimise umqoqi wenhlelo zalo umnumzana Derek Katsenga umsebenzi limetesa icala lokuphehla ukuzondana ngemihlobo phambilini kweCongress yaleli bandla ezakhetha inkokheli entsha ngalinyanga. So kuyisikhathi sembiko yenu.
Babu Nkomo nabanye osebenza nabo ngiyakubulisa mina igama ingumcetshwa ingane yakwamcetshwa mpela umntwana esilo umcetshwa ngokwakhe ophethe isigaba sakwesiphepha enginakho lapha ukuthi babu Nkomo nginesikhalo kubana ngishilo ngaphambilina ukubana abantu bakithi womthakazi mamele lesi senzo esenziwa kubantwana bethu engisibiza ngokuthi mushute them before they grow. Okuyikubana abantwana bethu ezifundweni zabo banikezwa othisha abavela ngakolunye uhlangothi okanti lolo hlangothi luhlekisa ngathi kubana asifundanga okuyibutha lokho esizweni sakithi. Bese ngiyazibuza ukubana kungenzeka kanjani ukubana isitha sikuhleka sitha ufundanga sikucikela phansi sikuvalela amathuba empumelelo nakuphi nakuphi bese sithi jike jike sikulethele abazayenza ukubana abantwana benu befunde bethole ukuqeqesha okungaphezulu. Ngiyala ayikho leyo, yilapho nje ngithi uba kuvuma abantu bakwethu komthwakazi abazame ngazo zonke indlela ukubana linto ayisuswe eyokubana sisilethelwa othisha abavela enhlangothini ezisihlekayo thina bakomthwakazi. Okanti kanti kunombuzo othi abethu abaqeqeshayo kwezobuthisha bayaphi, ngoba khonale kulolo hlangothi esithola khona othisha abazobhidliza imfundo yabantwana bethu, abethu kabavunyelwa ukuyafundisa khona. Yilento engikhala ngayo ende ngisakhala, ngicela uyisho leyo abantu bakamthwakazi beyizwe, bavule amehlo bavuke emaqandeni mayelana ngemfundo yabantwana babo, njalo bekhuthaza abantwana ukubana beqine ezifundweni zabo bengabi ngabantwana abathi bebancane bese semaprimary bekhangelela ukubana ngizoya eGoli, ngizoya eBotswana, ngizoya kuphi nakuphi.
Bakithi Sifiso Ndlovu, labo ngithanda ukukomenta ngabo. Bamele izano Sifiso Ndlovu, abamela ngamatitsha. Izithombe nje ngani bamele amatitsha, but hayi bamele izano. La uyakwazi khonapho, ikwelo mehluko kulabanye.
Ngiyakhuluma kustudio 7, ngicela uncedo kubo Gift o Ezra lindingela isponsor khona ngapho lonke abestudio 7. Ngingumadube, ngicela isponsor sokuya yakhela umuzi wami. Ngasebenza kodwa umsebenzi wakhona imali yangikhona izange yaphuma, so ngihlezi ngifuna ukudingela uncedo lokuya kwakha.
Njani, mina ngumthokozisi ngilaphaya kwele Botswana. Ngisabona indaba le corona yeyisidida ingqondo leyi, ubana uphila kanjani ikakhulu njengelizweni lakithi leZimbabwe nxa yesimo zibheda, imithi iswelakala, ezibhedlela zingasebenzi. Sizwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi kathi uhulumende osibusayo sibusa ngaluphi uhlobo ezinini zethu zisifa, yena ukhangela kwakhe kuphela ukuthi kube ngokulungileyo. Kathe sinokukhathazeka abazali bethu endaweni elifane ukuthi bathwele nzima, bakhulile izimuli zethu nabantwana bafundi. Hayi, kulusizi kakhulu njengakithi esigabeni selifane ejanke, yeyi kunzima kakhulu lokho.
Sanibonani bantu bakithi, linjani ngezindawo ngezindawo? Hayi, yazi abantu bezanoPF lomnangagwa ngendlela asebe-free ngakhona elizweni laphana, abantu laba sebe-free too much lapho. Amaphoyisa la namasosha asisenza loba yini ebantwini, sebethatha ilizwe lelana balenze into encane kakhulu ukuthi bahamba befake emaphuketini abo balithwala. Ngendlela asebesenza ngakhona akula muntu ongayiboniyo into enzakale ekhaya. Abantu sebebulawa mahlayana, abantu bayangena kulezindlini, abafazi bayaretwa, and angeke uze ukuthi akulomuntu wezanuphefu obanjiweyo. Phakathi kwezahlakalo zonke lezi kuhlala kuthiwa kuya investigatewa ngubani umuntu owakhe wezwa kuthiwa sekulomuntu obanjiweyo. Since kutshaywa ama-political parties wonke la, umuntu owabanjwa nguphi, owangenelwa endlini nguphi okwazi ukuthi akona labo bantu sebabantu, abantu abathunjwayo, abantu abaretshwayo, lamanje awukaze kubanjwe even umuntu oyi-one. IZANU-PF isezenzela umathanda and sebe-relaxe kakhulu ekhaya lapha, sebesenza loba yini omnankabho labo. Okwakuqala vele abantu kwabahloniphi, abantu kwabahlonishwa ekhaya. Phela umuntu wonke ophozana lo mnankabho uphila njengenyamazana, ufana lomuntu usegangeni, ngoba anytime indlini uyangenelwa, anytime uyathunjwa, anytime uyabulawa, anytime uyathathelwa izinto zakhe loba yimali loba yini. Kufana labo businessmen, obusinessmen vele ekugcineni bagcina bethathela imali njengalokhu umnankagwa aseqala ukukwenza lokhu. Ilizwe selikwelinye izinga leliya, ilizwe selikwelinye izinga zinga ngalo mnankagwa lo. Sebe-relaxe kakhulu, sebe-free kakhulu labo bantu bezanu-PF, amaphoyisa namasosha la.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. Elebotswana lithi liyaphambili ngohlelo lokuphungula indlovu zalo ngokuzingela, ngoba sezizinengi kakhulu lanxa nje kulabanye abangavumelani lalolu hlelo. Inhlanganiso ye-World Economic Forum ithi kuzathatha iminyaka edlula ikhulu 135 years ukuthi kube lokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana emhlabeni jikelele. Sikhangele udaba oluphathelane leMelika. Ukuthethwa kwecala lokubulawa konsundu uGeorge Floyd lipholisa elimhlophe kungene kusuku lwesithathu izolo, lapho abatshutshisi abatshengise khona ividiyo entsha enze omunye umfakazi wesilisa wehlisa izinyembezi. Kuvidiyo le uFloyd uvela esesitolo lapho abizelwa khona amapholisa esetheswa icala lokuthenga igwayi nge-$20 yokuzibazela. Imveza njalo esebandezelwe entanyeni ngumsolwa uDerek Chauvin, okuyikho okubangele ukuthi umfakazi lo awise ezimathonsi. Omunye ophe ubufakazi ngothengisela uFloyd. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe njalo elandela ukuthethwa kwaleli cala uMnumzana Difa Dube.
Esesikubona kusenzakala kathesi ngendaba le kaFloyd, sekukuningi osekuzanywa okuhlanganyela lakhona lokhu ukuthi bakhulume baze bayifika ekuthenini kwaba lezimali ezefake. Konke lokhu asebezama ukuthi bayakhe icala against uFloyd, besenzela ukuthi kube sengathi uFloyd yena vele nje wayevele nje wayengumuntu owayesigebenga, kukanti bazama ukuthi baprotecte yena lo onguye umbulali. Bazama nje ngakho konke kusemandleni ukuthi bavikele lo omhlophe, ngoba umuntu omnyama sonke isikhathi sivame ukuthi sikubone kakhulu ukuthi nje umuntu nga ungumuntu omnyama emakhiweni nxa bekubona basuke babone isigebenga andubana baze bayelelise ukuthi bakusondelele. Yikho sibona ukuthi kakhulu kusenzakala isigameko eziningi kakhulu e-America, uthole ukuthi indlela okuphathwa ngayo umuntu omnyama, kungenzeka uthole ukuthi umuntu omnyama ama-chances ukuthi afakwe izankosi noma umuntu omnyama ukuthi ahlukumezeke ama-chances akhona yi-90%, kodwa umlungu ama-chances ukuthi ahlukumezeke yi-10%. Yikho esesikubona kathesi ngama-proceedings lawo ayenzakalayo kathesi ukuthi bazame ukwakha icala against uFloyd ukuthi icala leli lizechithwe.
Ungathini ngendlela abatshutshisi lamagqwetha omsolwa abaqhuba ngayo lolu daba?
Abatshutshisi benza umsebenzi wabo ngendlela eqondileyo njalo ngendlela eliqiniso phakathi. Kodwa ke amagqwetha lawa ngendlela asebemela ngayo umsolwa lo sebezama bazama ngakho konke kusemandleni ukuthi icala lakhe leli alingabe lisaqhubekela phambili, ukwenzela ukuthi lo atholakala ukuthi okushuthi uFloyd uvele nje wayengumuntu owayengazitshonela iloba noma wayengazange wacindezelwa ngendlela ebuhlungu ileli pholisa. Kodwa ke nxa sesikhangela iqiniso sekukhangelwa njalo indlela ama-videos la avela asekuleta kuqala atshengisela sobala uFloyd wakhuluma waphinda lapha esitsho khona ukuthi akasayenelisi ukuphefumula. Kungani bengazange bazama ngaso lesele sikhathi ukuthi bazame ukuthi batshintshe indlela ababemphethe ngayo, kodwa baqhubeka beloku bembandezele kunjalo bengazange kwabe lotshintsho? Indaba leyi bamunkomo iyadinga kakhulu ukuthi ifakwe izibuko kakhulu ijudiciary yeMelika ilapho ezabonakala khona ukuthi eqinisweni bona bamela izigebenga yini noma bayenelisa ukusombulula icala nxa kokuthi umuntu engumoni bayenelisa ukuthi bakuhlukanise konkwala bengakhangelanga umbala womuntu ukuthi umhlophe noma umnyama.
UMnumzana Difa Dube uhlaziya ezombusaswe. Uziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Osakulayo MDC Alliance uMakomborero Haruzivishe ulakho ukupika okweminyaka engamachumi amabili ngemva kokufunyanwa elecala lokuphehla uDlakela izolo. Lulokhe luhlupha udaba lwababalisi abafundisa eMathebelelendi kodwa bengenelisi ukukhuluma isiNdebele kanye lezinye indimi zakulumango. Kubhubhe ababili ngecoronavirus izolo. Lanxa owake waba ngumeli wenkayi South edale lephalamende umnumzana Abednego Bhebhe sithi uZulu walesi sigaba usekela MDC Alliance ngobunengi ibandla leMDC lithi akunjalo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30 yimi uNtungamile Nkomo.